sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wanamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuNhlangula 2024 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le America phakathi. Ama statements lawana akekho right in a way.
Kulabantu abathi lenze kahle eZambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa eSADC le-African Union kulandela ukuchothozwa kwakhe eZambia.
Silokuhlangana lencingo zenyoni isebesifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokhuyana siyakhipha.
Kulabesifazana abalwisana lokubulawa mahlayana kwinyamazana zasendle. Namhla sixoxa lembongi elodumo Obed Dube ngenhlelo aziqhuba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabanye abathi lenze kahle eZambia eseliphanyeke udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwinhlanganiso ye-Southern African Development Community le-African Union besithi kubi kakhulu akutshela umkhokheli wakwele-Russia ngobudlelwano belizwe leli lele-Melika. Bathi uMnangagwa uwatshela uMnumzana Vladimir Putin ukuba ele-Melika lisekela eZambia kakhulu lisenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe wesaba umnyama ongelampisi. Intatheli zindaba yakwele Zambia, uMnumzana Delani Mhlanga uthi kwakuvele kumele ukuba eZambia likhonone ngokwenziwa nguMnangagwa.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le America phakathi. Ama statements lawana akekho right in a way. Ngoba bona nje babebone ngani indaba le private, it will not be known. But unfortunately amazwi kaMnangagwa la aphumile nje, thiwa kuphumile evideo.
uMhlanga uthi ukungenela kwenhlanganiso yeSADC le AU kunganceda amazwe omabili alobudlelwano abaziwayo.
Indaba le yakwanisa ukulungiseka ngoba iZimbabwe leZambia i-relationship ngiyakudala le. It's an old relationship which goes even before singakabi le independence. So I'm sure it's an issue that can be handled by SADC and AU.
Umqondisi wePanos njalo oyintatheli zindaba esebenza kweZambia, uMnumzana Vusi Moses Phile Sibanda uthi kumele lulungiswe udaba lolu.
Kuqakathekile ukuthi amazwe lawo mabili aphilisane okuhle kuhlaliswane, ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngomfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo. Singabantu banye, kungaba nje ive ungakhangelithi ukudla konke nje. Mina ngiphila lapha eZambia, akula lutho olungenza ngizizwe ungani angikho kipi, ngoba vele ngabantu abaphila ngendlela lathi esiphila ngayo. Inkulumo le lathi ayisiphathanga kuhle sibili, so sikhangelela ukuthi baza khulumisana iSADC le AU ingenele lapho kweneliseka khona, bazama ukuthi bababonise bakulungisise lokhu kungaphambanise kokudlula lapho.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
President waseZambia ucorrect ukuthi ayeyiraise leyo issue kuSADC because ikho okufanele bakwenze, yona iplatform available kuma-head of states ase-Southern Africa. Kulabo Troika on Defense and stuff like that. U-president waseZimbabwe waphambanisa ngalokho esikuthi i-diplomacy, ukuthi ayekhuluma ngelinye ilizwe kwelinye. Ngesintu sidilunyeyo.
Kodwa uMnumzana Guta Msaka okubandla le-ZANU-PF uthi amabandla aphikisayo aphehla ukulwisana phakathi kwamazwe la lele-Melika.
As long as kulabo HH le-ZANU PF akula budlelwano obuya phambili. Kodwa kungaba le-HH ne-opposition eZimbabwe o-CCC banivani baba lobudlelwano, thina sidlelana le-PF ekwazi lapha okwavela khona impi yombangazwe. Ukubana umuntu wafunda eZambia akutsho lutho lokhu. Silabo abaningi abeZambia abafunda abatrain abaningi lapha eZimbabwe. Okumele umuntu akukhayele ukuthi nxa ungumongameli welizwe ukhayele esithi ngesingizi ngama-interest ama-citizens akho first. So ubaba uMnangagwa ukhayela i-security yelizwe akakhangeli lapha afunda khona ukuthi ngafunde eZambia umakhelwane engakhangela ukubana usesenza into engakompromise isecurity elizwe lethu umongameli njengoba nguye inhloko yelizwe umele phakamise ikhanda lakhe
elimeli kalidilisekela amazwe athiyeneyo ukuze kazi leAfrica ukuqela eZimbabwe
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampawafu
weze mapandleni kulabusiphazana ewange abanike abazinikele ukulisana labazingela inyamazana zasendle mahlayana abafundele umsebenzi lo bayingxenye yebutho leZimbabwe elivikela inyamazana ezijeneyo kubika uNokuthaba Dlamini
Abesifazane laba abayisichiya kalombili emaphandleni ngaphansi kwenduna uNelu Khoba Dingani ewange sebephiwe izicoco zolwazi kulandela ukufundela kwabo ukuba libutho lezemvelo emngceleni weWange National Park. Leli butho elizibiza ngokuthi yivusile anti-poaching unit liqhuba umsebenzi lo ngaphansi kwenhlanganiso yezokuvikelwa kwamaganyana ePainted Dog Conservation. Umholi walo unkosikazi Belinda Ncube uthi wakhwabitha lumsebenzi eku-Grade 6 lapho ethekelela kulenhlanganiso bezofundiswa ngokubaluleka kwezemvelo.
Silokuhlangana lencingo zenyoni izebe sifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokhuyana siyakhipha kulencingo size enkulu eyabe ingenyamazana inyathi impala omvundla konke siyakhipha
umancube uthi phezu kokususa emijibila badobha njalo ukudla okuyitshefu okufakwa ngabazingela beseba ngokubulala okufana lenyathi impala izikhwehle kanye lamathendele qede kubulale lendlovu kodwa uthi loba kunjalo bakhona abangasabafuniyo kulesi sigaba ngomsebenzi abawenzayo
uyahlangana labanye amaphotha abayebethwele izikhali ezokuthi kunzima ukuthi libabambe ende kuyabe kunzima kulezinye ingozi ezikhona kodwa hayi siyaqhubeka ngomsebenzi wethu siyawuthanda ngoba sifuna ukuthi i-generation ebuyayo ingathole izinyamazana seziphelile
isikhulumeli sePainted Dog Conservation umnumzana Ronnie Sibanda uthi ivusile isungulwe kuvike phelileyo lokhu kuyikuphathisa abesifazane
kuyinto sibili esithakazelelayo lati kakhulu ukuthi sikwanise ukunika leli thuba kubomama and so far umsebenzi abawenzayo uyancomeka kakhulu
Umnumzana Enoch Zulu onguye ohola ibutho le-anti-poaching kunhlanganiso le uthi laba baqeqetshiswe kulandela ukugqiba kwabo izifundo ze-Rangers course kanye njalo labanye abafika phose amachumi amabili abesilisa labo asebebophe ijambo bangena igusu
amantombazana bebangabantu esibakhangelela phansi ukuthi abangakwanisa ukwenza okwenziwa ngamajaha yikho sithela ukuthi hayi asikuguqule lokhu ngoba amantombazana lawo siyafanana nje abafana lamankazana bayafanana kula mehluko omkhulu so sibe le team yamantombazana sifuna ukuyibona ukuthi iyayenza yini okwenziwa ngamajaha
ngokutsho kukaZulu iningi labazingela ngokungekho emthethweni ngezinye zezakhamizi
ungakhangela amarenja yethu wonke aqatshiwe amaningi ngabalocals ngabantu abavele ezakhamizini khonapho emakhaya aseduzaneni khonapho so yibenefit enkulu kakhulu ngoba iyabatholisa imisebenzi
laba abasuka bebanjwe basiwa emthethwandaba lapho abagwetshwa ngokwehlukeneyo kusiya ngesisindo secala iPainted Dog Conservation eyasungulwa ngomnyaka ka-2001 ithi ukuthungatha lokho sekuphathise ukwengeza inani lenyamazana zendle ikakhulu amaganyana lezinanakazana ebezivame ukubanjwa emijibila ngengcingo lezi abazidobhayo babumba ngazo inyamazana zendle ehlangothini lwe-iganyana arts and craft zithengiswe ukuze kwengezwe isikhwama sebutho inkangelelo yikwandisa leli qembu labesifazane eminyakeni ezayo ukuze isilisa lazo sibe sodwa kolunye uhlangothi ngimele iStudio 7 ngisemabale nginokuthaba Dlamini
ukama
hamle
ukama hamle
namshweshwe
hamle
nampa
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Sangeni kusigaba silandelayo sike sikhangele izwela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Abezindaba abe-Reuters wabika ukuba kulabantu abedlula amajumi amane 42 babulewe libutho lakwele-Israel namhla eGaza lapho elilwisana khona le-Hamas. Abezindaba laba babika njalo ukuba obephethe uhlangothi olubona ngabokhonzayo usemiswe umsebenzi kulandela ukubhubha kwezizalwane zakwele-Tunisia eSaudi Arabia ezibulewe yikutshisa kwelanga. Kulabadabuka emazweni atshiyeneyo ababulewe yikutshisa lokhu endaweni yokuthakazelela umdali. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shirietenga omela iHarare edale lephalamende kusilinganiso sabesifazana. Sicubungula udaba lwamalunga ebandla le-CCC wona athi atshaywa njalo ahlukuluzwa ngamapholisa aze abotshwe ngesonto edluleyo. Phakathi kwabo kulabesifazana.
Lokhu kwenzakeleyo kuyadanisa kakhulu ngoba nxa sikhangela ukuthi umthetho eZimbabwe uyanika umuntu ilungelo lokuthi lokho esithi freedom of association. So khathesi nxa sikhangela omama laba bebe-athende umhlangano and wesofa umhlangano wangkhona ubuku-private residence endlini yomuntu kabuthimba. Usizwisa ubuhlungu ngoba nxa ukhangela ubabona ubona abanye baqamuka inyawo abakwanisi ukuhamba nabantu ababhajuliweyo abanye banamanxebanxeba batshaywe ngembo. So nxa uzibuza ukuthi isizwe esitshaya umuntu ongumama ngalolu hlobo yisizwe esinjani and ikakhulu kusephulwa amalungelo abomama bona labo labanye abantu abatshayiwe ngoba nxa sikhangela uzabona ukuthi abantu laba bebezihlalele endlini bezenzela uhlangano. So umsuzo ukuthi icala abalibuleyo ukuze ukuthi amapholisa ababambe ngesihluku esinjalo yisilo and ungakhayela asikho ukuthi ngabantwana abancane ngabomama abadala labanye abalensane khona lapha e-Stoyisen. So sikusizwisa ubuhlungu kakhulu nxa kusephula amalungelo abomama.
Sike saxoxa lamanye amalunga ebandla leZANU PF lapha wena athi umhlangano weSADC ususondele yikho ke abantu laba bengabe bekwenzela lokhu ukuthi ilizwe likhanya ngani alimanga kuhle kulodlakela njalo abanye bengabe bezenzisa laba bathi balimele. Ungathini ngalokho? Kuyakwenzakala yini?
Imfanekiso ikhona and lama videos akhona abantu bechaywa behamba beguqile bese kubona konke lokhu ithotshayo nale. So nxa besithi into leyi ifreniwe iyarifreme nje kulo muntu umuntu ezicamule unyawo ngithemba libonile omunye usisi oqamuke unyawo ongakwanisi uhamba nxa ezama ukunyathela uzokuhlunga umze e-screamer. So kulo muntu angazilimaza ngaleyo ndlela ukuzoportray ukuthi akumanga kuhlelizwe nje. Ngaku amalungelo abantu esephulwa kumele kuhlale phansi kubona ukuthi inkinga ingaphi and ungakhangela even ne-parliament omunye u-MP owethu owebandla u-Honorable Jikomo owebudiriri uzamile ukuyikhuluma indaba yonaleyo ukuthi hayi siyazi ukuthi indaba le isemthethwandaba kodwa thina lapha esiconcendi ngakho yindlela abantu laba ababanjwe ngayo abathotshwe ngayo abatshaywe ngayo bazwise ubuhlungu balimele basenkantolweni. Njengohulumende njengephalamende umlando wamapholisa kumele benzeni entweni enjalo. So into yangikhona vele ihle yavalwa la ngu-speaker wepalamende ukuthi hhayi asingeke sadiscuss intoni
like lakubona yini eminyakeni edluleyo njalo libona kusasa injani ukuthi kuzaze kuphethe ngayo.
Yinto eyaqala kudala lingakhangela even sisathola uzibuse omama babebandlulula kakhulu betshaywa besenzana kuthe even after independence sikubonile sikufonye MDC same story ungabona kwamanye ama-videos omama ababehlaliswa phezu kwembawula betshiswa izibhonu lezi betshaywa belala phansi. Liyakhumbula njalo likomnye umnyaka uTrudy Stevenson khona umuntu ongumama ngendlela anchaywa ngayo weza waza wephuka isandla. So and ukhangele lo lokufa kwabo mo blessing and ukhangele even la lesikhathi sese election ukuthi omama bebebanjwa inkunzi bechaywa kuzwisa ubuhlungu njengami njengomuntu ongumama kunje. So ugcina usesama ukuhlalela izweni lalakini where you are supposed to be enjoying ama freedoms akho nako constitution.
Leyo bekuyingcopolo nkosikazi Ellen Shire Yethenga omela iHarare edalela eParliamente kusilinganiso sabesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga ungadinwa lakusasa sokwesikhathi sikaZulu akeleze ukuthi siliphathelene namhlanje. Kusigaba liphuma lendaba litshona lendaba namhlanje ke siphoka lembongiyo lodumo umnumzana Obed Dube uzibuza ngokuthi African Poet. Dube sawamukela uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu kwamukelwa. Salibulani lonke balaleli emagumbi eminani mane omhlaba ngingakhohlwa ngilala umsakazi ngithemba liphilile lonke lama engiyadodoba nje.
Yes, akwazi ukuthi imbongi njalo uyahamba emcimbini etshiyeneyo njalo yicomedian konke lokhu nxa sikuhlanganisa kodwa kulo hlelo lwakho lwabogogo akusitshele ngamfitshane ngalo.
Angithandi ukusebenzisa lithi ogogo baziintombi zami namankazana ami. Ngiyahambela abantu asebekhulile ngifike kibo ngigwejise labo ngixoxe labo esintwini kuyazile ukuthi uyebona umuntu omdala ungaphathanga lutho bese ngibaphathela khaba lakho mhlawumbe ukuthi badlulise umqando. Sengilesikhathi ngikwenza njalo into engifisa ukuthi ngiyenze zonke izikhathi zami ngisaphila emhlabeni. Ngaphandle kwalokho kulensuku ngihamba lasezikolweni njalo nginika abantwana istationary amapheni amapenseli abangamantombazana ngibanika ama-sanitary pads.
Ye nxa sikhangela ngekwini okwakwenza ukuthi ube nenhlelo zethu.
Ekukhuleni kwami ngakhula ngingumuntu oswelayo ngoba ngakhula emzini ompofu ngokugcina umama ngelabazali. Ngiyakwazi ukuthi mina ngisafunda esikole lami ngangeke ngihlale phosi inyanga yonke ngelapheni uzuyehla kule mzini kumbe ufothwele imigubo emzini ukwenze lokho. Ngase ngicabanga ukuthi abantwana bakathesi mhlawumbe abanengelabo abakhula njengami kungakwenza ukuthi kube lo mthelo ukuthi abanye abantwana bagcine befeyila ngabazali bephesenti esibabona ezikolo. Kumele sibancedise njalo kuthi abangamankazana futhi uma befikele isikhathi semvelo nxa engela amaphethi ahlale mhlawumbe isuku ezine ezinhlalo ukuthi azabe azahlanzeka aphinde abuyele esikolo. Uma kumenza inyanga yonke ngethemu uyabe loze phose amaviki amathathu ngomnyaka inyanga elengxenye mbona kulo mthela ebantwaneni ekufeyileni. Ngase sithi ake ngizame lami kwengikutholayo ngihlephuna okuncane ngiphinde ngiye ebantwaneni. Ezalukwazi ngithanda ukuthi izalukwazi zile mbali engabhali lwana ezingwalweni esazifunda esikolweni ezilayo ngemikhuba lamasiko kwakithi. Abantu abaningi bakholwa ukuthi abantu abadala bayadloya bayabenyanya abanye bayababalekela. Lesenke ngasiya kibo abantu sikuthotha ula abantwana labazulu ukuthi abafuna ukubona abathi uyaloya. Kuningi esengikufunde kulabona abantu engangingakwazi la ngisazenza sihlakaniphi ngisababalekela. Lokhu kwancedisa engikwenza khona kuyabasiza ukuthi babekwazi ukuthi bayingxenye yethu bayathandwa. Uma bephila bangumthunzi basinika isithunzi. Ngake mbona enxa ngifake isithombe ngilabo lezo xhumana abantu baningi kubajabulisa lokho ba bayakwazi ukuthi umuntu omdala uyisithunzi emzini kodwa abalahlekileyo bathi ngabaxhakathi ngabantu abadala abaqhuba intshosi beziningi kodwa ke mina ngokwami kwesengifunde kibo ngithole ulwazi engangingasoze ngafana luthola aluba ngabe ngangingqenqa ngibabalekela.
Unxa ufisa ukuthi abantu bekusekele kwinhlelo zakho lezo kumele benzeni?
Bakhona abanye asebeke bangisekela kakhulu sibili ngithatha ukubabonga. Bangaxhumana lami kuwhatsapp yami abalakho kuyasiza ngabe ngama uniformu, izicathulo nakwesikolo, amaphethi entombini zami ngibathekela ukudla lesigqoko njengamathenesi khathesi kuyaqanda lezingubo. Olani noma yini afisa ukuthi asize ngakho kumbe afake isandla akuswele umsebenzi. Baningi abantu abadinga lezo zinto kungabasiza kakhulu.
Cela inombolo yakho uyiphinde futhi.
Inombolo zami zeWhatsApp zithi +26371 2 3 3 6 9 7 0724 + 263 712 336 972 kumbe baye ku Facebook page yami ebhale Obed Tuwe the African Poet, sikhona lapha inumber zami kumbe ungangi inbox njalo uqoxe noma kungakanani kuyalwenza utshintsho, akukho ukuncana, akukho ukukhulu, ingqe uphe ngenhliziyo yakho yonke kuyalwenza utshintsho ebantwini.
Ye leke imbongi elodumo Obed Tuwe ukhona ngaleke ewange sibonge kakhulu Tuwe ungadinwa kusasa bakho.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yes, ke sizwe ukuthi abantu ke bathini khona pha ke ku Facebook yethu ye VOA Ndebele. Ake sizwe ukuthi bathini. Yes, yabona ke sike sathumela kini lapha ke ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa semangalelwe eSadiki, the African Union ngele Zambia. Sizwe ke ukuthi bathini u Bim Dawini Sibanda. Uthi vele waphambanisa kakhulu ukuthi efike ekhulume kubi ngeZambia kuPutin. IZambia yadlala indima enkulu kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko, yiyo yanceda phela ukuthi sibe lozibuse. Sikhuluma nje ibandla leZANU-PF liyabusa ngenxa yakwele Zambia. So ke lokho kwenziwe ngumongameli kubi kakhulu, asifisi ukuthi akuphinde futhi. Sibona zani lapho aphambanisa khona yikuthi kalabacebisi abakhona. Singazi khona pho ke Mdawini, siyakuzwa kakhulu. Dumelihle Manzini la ubhalile lapha uthi-ke kanti umongameli wethu kananzelela ukuthi lanxa ke kuphoqana labantu beZambia kungani kuba khona ongani kuyahlupha. So ke abekwazi ukuthi abantu bamhlophe bayadlelana kuhle, lathi abansundu kumele sidlelane kuhle. So angavele khulume kubi ngabanye abantu abamsundu kuyamane ukuthi kulungiswe khonokho. So khonoku ke ukuthi adlelane noPutin egcine ethethisa ele Melika, sibona zana sonto iqondileyo. Kuzobuya uCarolina Sibanda uthi hey, lapho umuntu omdala watsha iganga noma kuthiwani. Thando Ndlovu la uyatsho ukuthi hey bantu, kambe kwasekutheni umongameli esethula udaba olunje. Belindamoyo uthi isintu siyala bakithi ukuthi kukhulunywa khonoku kungani kunjalo. Kuzobuya ke uVictor Thebe uthi vele udume ngani umongameli Mnangagwa, singazi kunenkonoko lathi siyamangala ukuthi kambe wasekutheni kumntu omdala. Kitso la uyabhala lapho uthi Mnangagwa kayenzi kuhle. Kuzobuya abanye esiza ukuthi wathini Mthokozisi Ndlovu uthi hayi phela lingakhohlwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umongameli welizwe lakwele Zimbabwe, so singakhohlwa khonokho njalo singazikhohlisi ngokunye okunenge. Then uDube Ndaba uthi ya umdala lapha xabanisa abantu, hey kuyahlupha konke lokhu. Kuzobuya ke uThabani Nkomo uthi nxa kungakhitshwanga ibandla leZANU-PF embusweni akula nto ezahamba kuhle. Ye laba ke abantu abasithumele imilayezo yabo khonapha kustudio 7 ukhasi le-VOA Ndebele. Thina lapha asilasandla lokuthi bethulani, bazethulela ke abakufisayo. Ye kunjalo, siyabonga kakhulu. Kwamanje ke sike sizwe ezomculo.
Yeah. njani uyalibingelela umcebisi ukuculela amathoko amahle hamba na Brighty ngisithi ngiphilanda bakithi khona umsebenzi wethu esiwenzileyo ngodisemba nje odlule sahluleka ukuthi silethe ngapha kustudio 7 ngenxa kubabhizi nezinye zezinto sithe sike silethele wona namhlanje uli-enjoy lapho kunengoma ezimnandi kakhulu ezifana nabongasuthayizingeki ngifike ngithi khakha James Hambe Chorocho ahlanga nalo dahle channel eza ithi TV ebese uthamathoka amahle 2023 uzodlala nje zonke ngokunjalo bazo zimnandi kakhulu bantu bakithi sicela futhi nge-sponsors abafisa ukusponsor abafisa ukwenekelela ngalokho abanakho niyakwazi ukusithola kule nombolo 083-891-0413 083-891-0413 nesincedise ukuze nathi sibe namandla siqhubeke sisijabulisa abantu siyaphambili sithi siyabonga lapha danki
yazizwe ukuthi sithini sikolapha ke Washington DC singakehlukani singesikhangele ezinye zenhloko zendaba eselazo namhlanje kulabantu abathi lenze kahle le Zambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa eSADC le-African Union kulandela ukuchothoza kwakhe ele Zambia siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo ogibbs dube lilale